Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithiwe elatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqogqozela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Ukuthi ukuthi abanye abasesayidini kamnanga kwesikhathi eside bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yabe singakho uyaqhubeka kwenjalo ukwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaqhunuki.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yengoqo edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange uMebelo nje kwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqogqozela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamtshina eHarare, umnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi ngalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. Umnumzana Sikhala watshela umhlangano weSwitzerland ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esestokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana lomnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso yeNational Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngeyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa li-promising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit wakhuluma izinto adlula yizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambongela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify nje ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalele ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje behosta le-commemoration i-June 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asingesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba yinto esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyike sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyike singesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Working working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukuwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi nje inhlanganiso silokho sifuyela siyaphansi kuma grassroots.
Ibuza abantu kubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe, njalo lembono yabo masikhangelele umumo masiwewe opposition kwelakithi lapha eZimbabwe, sivisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile, and nguwe ozanceda ukudriva iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidicidele okuyikho abakufunayo. Then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. Sokathesi njengoba sebuyile, so thina sowumeleleyo njengenhlanganiso yiwuzwa ukuthi uluntu lona luthina, abantu bona bathini kuma-grassroots. Then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.
Lo mnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala, esixoxelayo eseHarare. Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutsangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnanga kwayisithi kasoze ancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028. Kulamanye amalunga ibandla leZANU-PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe wayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupha leyo, kungenzeka kulezinto ezimbalwa ezingaba impumela yalokhu kukhuluma kukhona. One, umongameli Mnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi uma kusenzeka kusasa ukuthi agcine ese nguye osebuyela futhi esetshintsha isisekelo selizwe, abe nguye ozathena mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona. Ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili, kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili, and nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale. Njengoba nje kumbale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babesiya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele apho, noma wayesesithi sena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume. And ma kukhangelisa onto wakhona siy ukuthi babesenzela enye into, but kuyoba kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma sizaya ngaphi thina kusasa. Okwesibili, kuyenzeka ukuthi kulo umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiye imbaleni enhle okathi ngesilungu iligasi, ukuthi athi yena hayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume. Ngoba indlela umongameli osowashona Mgaba shona ngayo yayilobuhlazi obuthize, ibuye ukuthi yilo liqiniso, angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kukaMthangwa-ke khona masi kunazelesa kungabe kuyukuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethwe phambi kobuso babantu ukuthi iZANU yiphathi enjani elandela okomthetho. Noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza. Uma kuliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu, so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeze ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona. Noma ke kungaso Voice of the People bona babekufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlala kunjalo nje ukuthi kunganyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo. Ma kungena uThiwenga ukuthi kuphela abanye ababe society kaMnangagwa esikade esithi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yabe singakuya khuya kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu Ingcwethi ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxelaye eseHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo kaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela sase-Tsholotsho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula ulo sign language even isikolo sibilizini zama-primary. So engikwenzayo ngiya-identify abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba-identify-ke sengi fisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esengike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba-training, ngilokhu ngikhipha lana ama-homegrown signs ngifaka ama-national signs aku-standard.
Tsholotsho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye, abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngetsholotsho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunakenzelela abantu laba etsholotsho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho wokuthi ube uzinikele emsebenzini wokuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho wokuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ukugoga kushiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzela nathi phambi kokubakhangela nje kuphela sisele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle, iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle, iphupho lami lona ngelokuthi eTsholotsho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela ikhatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala izindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje, kabathuba lamathuba alinganayo. Abantu babekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani, nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijana nayongumfana sesekwisinkomo, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. UMthabisi usebenzela esibhedlela laseTsholotsho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Salamukela kusigaba samasiko lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube lamhlanje lenhlanhla enkulu kakhulu lomnumzana Busane Sibindi. Sibindi kunjani mfowethu?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siphilile, akusitshele ukuthi uSibindi uvela ngaphi yini njalo umele inhlanhla zethu.
Yeah, hayi mina ngilijahe elikhulele kokulawayo ngithi kuseGwanda eGobatema. Ngisebenza lenhlanganiso iSave Matabeleland Coalition.
Yeah, iSave Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlwini eMatabeleland, ngendlela eMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu, lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland, lokuthuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngakuchaza isiqho.
Nxa sikhangele kakhulu i-development ama-policies okuyikho okuyabe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona. So thina senza i-policy analysis, i-policy intervention okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, ukuhamba kuhle siyawukhangela sikubone lakho.
Njalo futhi ngathi okunye ongathi sisela kubona sikuthi lokho akuhambi kuhle ngokuyini.
Iindaba zakithi ziningi. So into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged, le-marginalized from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho thina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonokho kwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonokho?
So thina inhlelo zethu zikhangela ukuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyangena ku-African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then nxa sesihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapho okuyikho kugcina kusenza nxa sokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho esikufuna thina ukuthi kureforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, siyabona ukuthi kulokunye khonapho kukhuluma sethi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivi kuyini ongani sokuvocwavocwa elifuna ukuthi kulungiswe.
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikulama public hearings especially awumbuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto kumele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi, ngenxa yokuthi nxa kuthi kuwe kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba zile ndlela zazo eziphinza ngayo indaba le. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma public hearings lawa, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi lomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba, langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufakwa abantu. So ayisonto sifinda ngaphongo kusuka nje ehambe ebhinge efike lapha kwafa abantu abangaki right asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele akunanzelele ukuthi kakumelanga aqamukele, agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umdeni ungawonakala ukuthi uhlangane wodwa oyinguyoni leyo xolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umdeni wona uthini.
Ngiza kunika ke umzuzu kumbe ngithi 30 seconds khonapho. Akutsho ulimi ungazani luyadilika la isiNdebele, kuyachabalala sibili, kuya ngaphi nanxa lukhangela?
Wona lawo amalungelo futhi yiwo futhi esiwakhangelayo wona lawo, ukuthi i-program yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebele ivende, ngaze ebele ikhalanga, ngaze ebe ngawuphi umhlobo kuphi umhlaba. Lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, kuvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona, labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes kube ngabantu abakhuluma la ngolimi. Ngoba kwezinye isikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayincediswa lese ku-public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacini engasakhulumanga, okuyikho kuyakumele athole uncedo kikho, agcine ebuyela lendlini angatholanga uncedo. So these are things esingakhona akumelanga sicompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe lesi sesifikile, kumbe sesadlula singatsho vele sesisemuva. So abantu lapha abakhona kabasukume indaba le beyimele, kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa eSave Matuwelen Coalition. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mphoyo.
Yeah, lami ngiyabonga baba.
Yeah, olivalisa ngenjabulo umthombo Sthembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala abathan kwathini aya utshela bathi salulande.
Salulandela.
Yiwo nomsi.
Salulandela.
Lo yalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zami ezithandekileyo, siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1 verse 27. Ukwenzela labo abangalamabhayibhile kumbe abayikhuthayo le ndaba kufuneka kanje. UNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu. Mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando, yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa enguNkulunkulu. Wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lwesifazane. UNkulunkulu uluthando njalo uyawunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda. Kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu. Abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani unothile kaunothanga, ufundile kaufundanga, uyini ulesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi, kumbe nje uyazihlawulela. UNkulunkulu ukhona khonapho uyakukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani. Ngithe mina uthando luyasilela ebantwini. Emakhaya emzini labe sihlala khona kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela, kuxujwe igazi, umuntu eshaywe emlonyeni aza kukhithize amazinyo. Laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo, uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo, abantu kabasathandani, abantu sekuzinyamazana. Uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni, egangeni, ehlathini, kumbe ezitaladini kungabonwa muntu, kucimile ugesi, kungcono ukuhlangana lenja, kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu. Ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu, kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho kuye. Siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo, abantu bazaphiwa lokhu abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela. Ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe, labangane bakhe, labebandla lakhe, ekhohlwa ukubana lalowo ongasosihlobo sakhe, ongasomngane wakhe, ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu. Kambe ungezwa njani nxa usekusenzakala kuwe? Yikho ilizwi lisithi yenza kulo omunye lokho ofisa ukuba kwenzakale kuwe. Kuyakusizani ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo, igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo Sathane lamunya vele linye? Ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu esothando, ngoba uthando luyasilela kwabaningi, lusilela luze lusilele nakulabo labo abakhethiweyo ukubana bakhangele abantu ngothando. Oh, baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu bedliswa imbuya ngoluthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando. Asikhule Thixo buNkulunkulu bakho bunye bubonakala ngothando ngoba wena uNkulunkulu luthando. Siyalicela ke siyadinga lolu thando oluvela ngakuwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo intathele izindaba yethu Joseph Ntshantshi usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu lelindazi linqobele iBulawayo Chiefs nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo nguMelvin Zibanda kanye loPeter Mutua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye leDynamos naseColliery, njalo ohlohlele iqembu leTimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge-1 kanye leHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTail 1 ufike ephethelweni zenguchiki lobhanqa 0-0 enkundleni yesakupva. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Sibonge impumela yemidlalo yeCastleleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange uMebelo Njekwa uthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seCastleleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Ntshantshi.
UNjekwa uqalele unyaka ukuqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Maningi amathimu kathina kodwa ngazithatha ngeSPC. Kusenele njalo ibhora sinomsebenzi wokusebenzela ibhora yeWange. Ama-players maningi kodwa ama-coach abuyayo ngomkhuba u-coach nayesize evela katshana ubuya labantu njengama-players ama-locals. Sesiswela lapha zadlala kunje. So lapha sibukuziswelela iplay yethu eWange singabantu beWange. Kungase sithatha phandle sithatha labo abasetional.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elitshumi lantathu. UNjekwa uthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni eqondileyo.
Okwakathesi siyabumba umnyaka oqala nje kwenzeni zesi kodwa umango esesiwuhambile kathesi angumango mbi umango mbi singahamba 2-10 singelamisi kakutshengisa ukuthi lomsebenzi.
UNjekwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kaziselawo umfutho njengakudala.
Ngaqalisa ukudlala umdlalo webhora lo imfana omncane kidala ama-teams awekhona bathi sebengibonile babekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso foumoyo omafesikala yiwo abangithatha abangidrafta abangithisa ku-junior professional development program eWange Football Club. Lesibona ngani sifile kathesi ngoba dala fa wafithi ungangena khona phansi ungena kwisithi oyozayidlala ngase udlalele iWange Football.
UNjekwa udlalele iqembu leWange waze wathatha umhlalaphansi, njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirebi. Uke wasebenza njalo kweleBotswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kwisigaba seSouthern Region Division 1 LDRC nyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Siyabonga Joseph Ntshantshi. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esethesha icala lokugqugquzela udlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.